abaku VOA indebele
amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwaka zomohle olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 29 kuzibandlela 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ezinye inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende zale ukwamukela isilinganiso sokwengezelelwa kweholo lazo esivunyelwane ngabumanyano we-Apex Council lohulumende.
Okufanele zicathangwe yiziphathamandla ezinjengoPresident Ramaphosa yikho lokho ukuthi okwenzakalize leZimbabwe lomthetho okwenza abantwana beZimbabwe ukuthenga okufaka ilizwe laseSouth Africa nendawo yethu yaseSouthafrica.
Umkhokeli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukwele South Africa lampo athi uyecela khona umongameli wakulelo lizwe ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe. Kuhlandla lendlala lamhlanje sisefilabhusi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokeli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukwele South Africa namuhla lapho athi uyecela khona umongameli wakulelo lizwe umnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe. UChamisa uthi ufuna uRamaphosa abe ngumlamlankunzi njalo akhokhele inkulumo phakathi kwakhe lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuze balungise okuhluphayo okugoqela ezombusazwe kanye lezonotho. Ekhuluma leStudio 7 uChamisa uthe uzakhulumisana njalo labenhlanganiso ezithiyeneyo kwele South Africa. Uthe ukuze udaba lweZimbabwe lulungisiswe kumele kubunje uhulumende ozaphatha intambo okwesikhatshana andubana kuyiwe kukhetho olutsha. Wengeze wathi abomanyano weSADC labe-African Union labo kumele bangenele. Ngo-2008 eleSouth Africa lisaholwa ngumongameli Thabo Mbeki lalawula inkulumo phakathi kweZANU-PF le-MDC ezakhokhelela ekubunjweni kukahulumende wenkazatho. Umbeki uke wayakhulumisana njalo loChamisa loMnangagwa eHarare ngenyanga edluleyo. Sexhume isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda wachasisa okuningi ngohambo lukaChamisa.
Njengoba ejile uPresident udinga ukuthi kutholakale indlela yokuthi ilizwe leSouth Africa elazakala ebantwini abaningi ukuthi lilo kutho kukhulu kakhulu kwenzakala kweZimbabwe, siyazikala ukuthi uMnangagwa nebutho lakhe baqinisekile ukuthatha amandla ngodlame ngodaba lokuthi ilizwe leSouth Africa kahle kahle uPresident Mbeki ubengakalukhangele lo daba ngalelo hlobo. Nakuqakathekile njengoba ejile uPresident Chamisa ukuthi no okufanele kucathangwe yiziphathamandla ezinjengoPresident Ramaphosa yikho lokho ukuthi okwenzakalize leZimbabwe lomthetho okwenza abantwana beZimbabwe ukuthenga okufaka ilizwe laseSouth Africa nendawo yethu yaseSADC ebuzinyana obukhulu kwezepolitic nakwezenotho.
Uzahlangana laye yini umongameli Ramaphosa kumbe uzakhulumisana leziphathamandla zakhe?
Okwakathese ukukhona ukuthi fana naleyo yande ukuthi kuvele communicate ngeqedile ukwenzela ukuthi kuvunyelwane phakathi kwenhlangothi zombili ukuthi okuzakhitshwa obala yikuphi njalo okufanele kube kudenjere yikuphi ngoba kwesinye isikhathi kuyabekile izinto ezifana lokho ezikuthi ngama-national interest nama-national security.
Ibandla leZANU-PF lona liqina ngokuthi kumele libuye kumanyano we-Pollard likhulumisane liphakathi kwa
ukuthi problem ekhona ngoba dubo lokona lokuthi kulomhlangano wePollard kusazana ukuthi awuyihlangano okhona nje kungumdlalo kaPresident uMnangagwa oyabe ebizyabangani bakhe nje into yokuthi athole bexoxisana nabenatisana idiyo uPresident Zamisuri Dinga ukhulumisana uqinileyo njalo okuzonge ukwakha ilizwe athi ukuligcitshwa njalo ngezimali zisetshenziswa ngento engasoze yaphumelela isakhona.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Sixhume njalo unobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kubandla le-ZANU-PF uMnumzana Obed Mpofu, yena othi uChamisa kumele angene kunkulumo zePollard nxa efuna ukukhulumisana lomongameli Mnangagwa.
Okokuqala, asikwazi ukuthi uChamisa use-South Africa. Okwesibili, kasiyazi lenjongo yakhe yokuba khona ngabe. And okwesithathu, nxa eqinisile ukuthi khona kuliqiniso ukuthi khona ufuna ukuthi ahlanganiswe no-president weZimbabwe, uyazazi indlela okumele azilandele ukuze kube njalo. Njengoba upresident wethu nguye waqalisa inkulumo lezi ezePollard yezokuhlanganisa amabandla amaningi enkulumeni zentuthuko yeZimbabwe lezokuletha umanyana weZimbabwe, kuba nzima ukuthi ngikhomente entweni engalaqiniso layo.
Kodwa iinkulumo zePollard elikhuluma ngazo, ubaba uChamisa uselesikhathi esala ukungena kuzo, lamanje uyala uthi ngamadlwane nje enziwa yiZANU PF lamanye amabandla lawa amancane.
But elinye iqiniso okumele linazelele baba tungamili ukuthi yena uzenza angathi kafuni inkulumo le, ukuthi kafuni kukhulunyiswane ngodaba lweZimbabwe. Udaba lakho lesingalwaziyo lokuthi yiluphi. Njalo wanyuswa ngubaba upresident namanye amabandla ukuthi kuhlaliswane phansi kukhulunywe ngento zeZimbabwe. But nxa yena sebona nti kusemandleni akhe uthi yena ayicela abanye abantu ukuthi bamhlanganise nopresident wakhe, asikwazi lokho. Asazi ukuthi ubona luphi uncedo olokuthi agijimela amanye ama-president etshiyana nowakhe upresident. Thina singapha sibhizi sakhe ilizwe, yena ubhizi lokho ecela abantu ukuthi bazomkhulumisa lo. Lo mfo wabo uhlale ekhulume thena upresident ngubhudi wakhe, uzimisele ukukhuluma la isikhathi isiphi. Kodwa siyamanisa ukuthi nxa esegijima seSouth Africa siyakhuluma labadala be-South Africa ukuthi babahlanganise lo mkhokhelo wakhe, akukho emandleni ami lokho.
UChamisa uthi kumele kubunjwe uhulumende ozaphatha okwesikhatshana kusalungisiswa okunengi athi kuyahlupha, andubana kuyiwe kukhetho. Lithini ngalokho?
Kulula nga umuntu ekhuluma ngakho masayana nje, kodwa iqiniso lonto ukuthi uhulumende lokhona uhulumende wakhethwa ngabantu. Uhulumende ole mandate ukuthi abuse kuze kube ngomnyaka
awa 2023. UMnumzana Obed Mpofu ngunobhala obona ngokuqhotshwa kwenhlelo kubandla leZANU PF.
Lingakhuthwa ludaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni weStudio 7 kuze kuyefika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa lokusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Kuhlandla eliphathelane lesimo sendlala elizweni lamhlanje siseFilabusi, lapho indlala ethanyele khona imihlambi izakhamizi zasala zikhala. Kubika intathelezindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
Bekusentangala insiza inyanga ezimbalwa ezedlulileyo, okulenkomo ebezicubela emanzini emadamu zidinga amanzi okunatha. izakhamizi zithi ziphelile inkomo emadamu emakhaya legangeni ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Ezinye izifuyo zicube ziqhutshwa ngabanikazi. Lokhu kuthiye abalimi abaningi bethithibele esigabeni lesi bengazi ukuthi bazaphila ngani ngoba inkomo yinotho kaZulu. Omunye wabakhala kakhulu ngohlele isibaya sakhe ngumnumzana Stephen Bova Moyo ohlala esigabeni seGwabhila oleminyaka engamathumi yasiyagalombili.
Ngihlala kufika ukuthi uThula Village. Isobhuku uThesare Bova. Inkomo zami zafa zaphelela lapha zibanjwa ludaka. Ezinye zisifa egangeni khona le. Ezinye ngizitshisa, ezinye ngihlinza manginika abantu badle. Eziya hayi ziningaqedisela ngizitshisa. Ngifele inkomo 45 yona ezingu-87 kwasala 43. Ngicela uncedo uhulumente ancede yabo. Inkomo lezakhe ziyinsiza ngithengisa ngifundisa abantwana ngazo. Ngithenga lokudla.
Banengi abephuke inhliziyo ngokulahlekelwa zinkomo. Omunye wabo unkosazana Lilian Ndlovu owasegwenyumo village.
Ngafelwa zinkomo ezingu-7. Omakhelwana vele kangikhulumi ziyakwana ama-40, 50 ukuswelakala kokudla lamanzi ngoba amanzi lawo zasezinatha udaka. Nxa sasesizibisa emanzini sasesihamba lemichilo ukuthi zazifika zibanjelwe emadakeni bese bezikhipha ngenxa yesibanjelo. Siyakulala zinto zokulima, silima ngezandla.
Ukufa kwezifuyo bekungakhethi imizi. Umfelokazi uSibonisiwe Maphosa uthi siphosa savalwa isibaya sakhe.
Mina ngalahlekelwa zinkomo ezingu-17 ngendaba ye-drought. Bekulendlala enkulu kakhulu. Bekuhlupha amanzi konke lotshani, bekuwomile. Bekusele 3. Kusele inkabi lenkunzi. Kabe ziyi-2 zinsika zakusela. Napha ngizama ukuthi kumbe ingxenye ngadinga ukuncedakala. E-veterinary bengizozama ukuthi zama uncedo lokuthi ngikhansilise lezo esezafayo.
Inkomo ziphelile njalo emaplazini angcelelane le empeleni kwale Filabhuzi. Mnumzana Edmond Singa ukhala ezimadonsi.
Inkomo ezifileyo zifike 10 zibulawa yindlala lamanzi njalo lele lidamade sezithembekile futhi njalo beselibangelwa ludaka. Zinye zisele zisele zisile umkhuhlane azisahlubi ngendlela zokuthi into ezinatha khona. Kugcwele idoti bazamile sifile abantu ukuthi bazama ukuthi bayatshise manje bekungatshise ngoba more inkomo ezifileyo. Akula amanye amaplani engawenza ngoba into ey'nanzela ezifele eziningi ezinduna. So wonke umuntu usedinga into yokufuya ensikazi.
Baningi abaphelelwe zinkomo. Mnumzana Sex Juma ohlale eMbondweni Village laye uthi kalankani ngokwenzakale emhlambini wakhe.
Ezamizi umvuti ezifile. Sikukhangele ukuthi khona emadamini lapha singazama ukuthi sithi nxa kungaphela amanzi la khona kugejwe sikubhe. Kwasela kaloku ukuthi kusikutshwe izulu laselifika. Kufika kwalo laselifika labalimeni. Amadombo maningi sibili kunye lezigogo ezinye zikhona lokhu zinjalo ukuthole ngani inkomo ilele kati siyavota.
Obona ngezempilakahle ezifuyo esigabeni sesenali umnumzana Len Mosbanda uthi izifuyo zibulewe ukuswelakala kwamanzi lokudla hatshi imikhuhlane. Inkomo zakhe laye ziphose zaphela.
Inkomo zifile sibili ngomumo obukhona umumo wendlala. Kuthi ke ezinye bezibanjwa emadamu lokhu amanzi abesesilela emadamu. Okukhulu singathi indlala. Hayi imikhuhlane nxa ikhona kodwa hayi iyabe inganeni kodwa inani lileli qansi kangaka indlala. Lokhu ebeqhubeka abantu bebhalisa kakhulu ziba zabhalisa kakhulu kuhle ematibheni. Asikabi le nani kuhle kuhle eliphutshayo kodwa inani lakhona lidingisa lilikhulu kakhulu.
Kubikwa ukuthi inkomo ezedlula 15,000 zitshabalale esabelweni seMathebeleland South ngokucuba kubangelwa kuswelakala kwamanzi lamadlelo. Esigabeni sensiza abantu bahlulukelwe kakhulu njalo abazi ukuthi baza kwenzani bengasela zifuyo. Izulu okwamanje liyana kodwa kusizi lutho ngoba inkomo zife okumangalisayo. Izulu eline insukwana ezisanda kwedlula lihlela kugcwalisa amadamu ezigabeni eziningi kusenziwa ukuthi kulo daka oluningi emadamu acine egcwala masinyane. Ngimele Studio 7 ngisefilaphusi igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Chisa, lithiye indlebe kusasa lizwe ihlandla lesine lapho esizakhangela khona umumo wendlala emadolobheni. bedlula izigidi ezimbili 2.2 million abalambayo emadolobheni achiyeneyo. Ezinye inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende sezale ukwamukela isilinganiso sokwengezelelwa kweholo lazo esivunyelwane ngabomanyano we-Apex Council lohulumende. Kodwa abenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta bamukele impumela njalo bathi bazaqhubeka bekhulumisana lomqhathi. Kubika uMavis Gama.
Isivumelwano phakathi kwabe-Apex Council lohulumende sibikwa silobelanwe emhlanganweni owenzelwe Victoria Falls emadabukakusa lamhlanje. Abezinye inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende ezigoqela eyababalisi bemaphandleni eye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUS, balile ukwamukela limpumela besithi ayisikho abakade bekukhangelele. Isikhulumeli se-ARTUS umnumzana Nation Mutsitirwa uveza umbono wenhlanganiso yakhe ngalesi sivumelwano.
Ababalisi bakhala ngokuthi ukukhutshulwa kweholo kungaphansi kwalokho abakade bekukhangelele. Ikhangelelo lababalisi liholo elisilinganiso salelo ababelithola ngomnyaka ka-2018 ngomphandula i-$500. Nxa lokho kungayenziwanga njenge-ARTUS asiyenelisi ukubuyela emsebenzini ngaphandle kokuthi umqhathi alungise udaba lwethu.
Ukungakhuphuki kweholo labo njengalokho kade bekukhangelele njenge-ARTUS, uMdzikirwa uthi kuzophazamisa indlela abasebenza ngayo.
Thina njenge-ARTUS asibuyeli emsebenzini ingungqoqo ingasiphanga esikukhangeleleyo.
Isikhulumeli senhlanganiso yeZimta umnumzana Tapson Nganunu Sibanda uchasisa izizathu zokwamukela lesi sivumelwano.
Izikhulumeli ezinkulu zezisebenzi zikahulumende kanye labatitshala ababalisi bonke ezweni bezihlangene ke kusukela mhla ka-14 January kuze kufike ekuseni yanamhlanje mhla ka-29 January. Kugcine kuvunyelwene ukuthi uhulumende kababhadale nale imali alayo ukuze ababalisi babe belakho abakuhlafunayo. Kodwa sizakunanzelela ukuthi lesi sivumelwano asitsho lutho kangako kumbalisi olambileyo, kodwa ke akufani nje lokuthi ngakube kulokhu kukhulunywa kungaze kwamiwa ngoba uhulumende ubengela indlela yokuthi ade angabhadala kungazange kusayinelwa nepasi.
USibanda uthi lokhu kutsho ukuba impilo yezisebenzi ogoqela ababalisi iqhubeka isiba nzima.
Lanxa nje sikhuthazile ukuthi ababalisi kababuyele emsebenzini, kodwa sithanda futhi ukuthi kwazinanzeleleke ukuthi ukubuyela kwabo akungeke kube ngokwelanga elilodwa. Sikhuluma kanje nje omunye umbalisi akalayo yena yokugada, kuzaze kuphele inyanga lapha zazayihola khona kungikhona ezathola indibilisi enaleyo angagada ngayo esiya isikolo. Siyakhuthaza ke siyacela la kuyihulumende ukuthi bangahlukumeza amatitshala. Bakhona abazasukuma bahambe baye emsebenzini, bakhona abanye okuzabehlula kuze kufike phose ekupheni kwenyanga. Ma uhulumende akwazi ukubekezela ngoba laye kumehlule kwelakhe icele ukuthi anike ababalisi lokho abakufunayo. Umsebenzi bawuthanda silo ababalisi kodwa behlulwa ngumumo.
Umphathi ntambo ogatsha lwezisebenzi umnumzana Paul Mavima uthi lanxa uhulumende elesifiso sokwengezelela izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso esiphezulu, udubo ukuthi isikhwama sakhe asila mali eneleyo ngakho akanelisi iholo elifunwa yisebenzi njengoba umnotho welizwe ungamanga kuhle. Incwadi ebhalelwe amalunga aweZimta iveza ukuba obethola iholo eliphansi kuzisebenzi zikahulumende selikhuphuke lisuka kumadola edlula kancinyane inkulungwane yaya kumadola azinkulungwane ezimbili lengxenye, kusitsho ukuba ikhuphuke ngesilinganiso sokuphose ikhulu elilamachumi amane ekhulini. Kuthi lo obehola amadola phose inkulungwane ezimbili ikhuphuke yaya kumadola phose inkulungwane ezinhlanu. Abezimta bathi kodwa bazoqhubeka bebheke umumo wezenotho elizweni ukuze babuyele njalo kuhulumende ukuyakhulumisana ngokwengezelela lelo holo. Bekhuthaza amalunga ukuthi amukele isilinganiso asiphiweyo aphindele emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Amalunga edale leSenate eMelika lamhlanje azabuzisisa abamele uMongameli Donald Trump lebandla labebandla lamaDemocrats ngecala eletheswa uTrump elokufuna ukusebenzisa ilizwe leUkraine ukuba lingcolise igama likamnumzana Joe Biden. Yena alakho ukuncintisana laye kukhetho lokudinga uMongameli welizwe lonyaka. Abakubandla lamaDemocrats bafuna kube labafakazi abagoqela umnumzana John Bolton, yena owake wasebenza lo Trump. UBolton uthi uMongameli Trump wayefuna ukuba ilizwe leUkraine limncedise ukukhankasa kukhetho oluzayo ngokungcolisa ibizo likaBiden. Kodwa abebandla lama-Republicans baya kuphikisa lokho besithi akudingeki ukuthi kube labafakazi ekuthonisweni kwaleli cala. Amalunga eSenate akhangelelwe ukuvota esekela loba ukungasekeli ukuthi kube labafakazi. Ukuhlaziya lolu daba Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo weMDCT eMelika.
Ama-senators azobhala imibuzo yabo bafuna ukuthi ibuzwe nguChief Justice uRoberts, nguyena opresidayo, nguye bazobhala imibuzo yabo iye kuye, yena nguye ke ozobuza imibuzo yakhona naleyo. Imibuzo le iqondane lama-managers ama-democrats abayibona abethesa icala le-impeachment ku-Trump, and enye yakhona imibuzo izobiqondane lamaloya ka-Trump abayibona abadefend u-Trump.
Singathi-ke nxa sikhangele khonapho-ke bebuzwa, abanye babethule kumbe bekhuluma, kuyabe kuhamba njani?
Imibuzo yabo ibhaliwe iya ku-Chief Roberts. U-Chief Roberts nguyena ozobuza umbuzo, and then ama-manager, ma kuthi umbuzo uqondane lama-manager ama-democrats azophendula-ke wona. Ma kuthi umbuzo uqondane lamaloya ka-Trump azophendula-ke wona. Akulalokho okuthiwa i-cross examination. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe ucabanga ukuthi kungaba le cross examination ukuthi umuntu angaphendula then ukuthi uphakamise isandla ukuthi no, uqhubeke ngombuzo wakho. Hayi, imibuzo yakhona iphendulwa straight njengoba uyawubuzile.
Siyabona njalo-ke kulokukhuluma okokuthi-ke umnumzana John Bolton abuye ezeyethula ubufakazi balokho akubonayo, kambe ukuthi bazambiza yini labanye?
Ya, kusho ukuthi imibuzo le izothatha about amahora angu-16 kuzoba namhlanje lakusasa. Mabeqeda-ke imibuzo le lempendulo zakhona, kulapho-ke abazwayo kuvote, and I'm sure ukuthi ivote yakhona eyokuthi kube lama-extra, kube lamanye ama-witness afana laye uJohn Bolton, ivote ezenziwa ngolesihlanu leyo. Kulapho abazodecide khona whether bayavuma yini ukuthi kube lamanye ama-witness ukuthi uJohn Bolton abizwe. Kusho ukuthi kufunakala i-simple majority lapho-ke, kusho ukuthi ama-senators angu-51 angavota ukuthi kube lama-witness uzobizwa kuJohn Bolton. Bangahluleka ukufika kuleyo 51, kusho ukuthi hayi, indaba yama-witness ifela lapho.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe ezimeleyo, bekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhonapha eWashington. Kuhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sikhangela ukuhlukuluzwa kwabeZimbabwe abaseSouth Africa ngokungekho emthethweni. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Inani lasebehlaselwe ngumkhuhlane we-coronavirus seliqonge laya kunkulungwane ezedlula eziyisithupha, i-6,100 emhlabeni jikelele. Usobulele njalo abalikhulu lamachumi edlula amathathu, 132 kwele-China. Abantu bakwele India balokhe beqhubeka ngokutshengisela esitaladeni besola inguquko efakwe kumthetho obuzwe i-citizenship. Uhulumende wakwele South Africa usethumele amapolisa ukuyazingela izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe ngokungekho emthethweni ezihlala elokitshini le-Diepsloot e-Johannesburg ngesikhathi abokuza abangela maphepha abahlala elokitshini le-River Park labo sebetshelwe ukuthi kumele baphume baphele. Kubika uBenedict Nhlapo.
Amakhulu ezalwane zakwamanye amazwe eningi labo kungabe Zimbabwe babotshiwe ngamapholisa elokishini le-Diepsloot ezindlini abanye endleleni abanye ezitolo besethesa umlando kuba selizweni ngokungekho emthethweni. Abanye babikwa sebebalekele kwamanye amalokishi. Lokhu kungemva kokuba izakhamiza leli lokishi zitshengisele okwamalanga zifuna abakwamanye amazwe abahlala kulindawo kungela mvumo yokuba selizweni baphume baphele. Lokhu kutshengisela kuze ngemva kokubulawa kwepholisa lezakhamizi ezimbili. Amapholisa abegcwele ndawana yonke kuleli lokishi ngemva kokwethekelela kwamphathi ntambo ogatsha lwezamapholisa uMnumzana Bhekisicele.
Make sure that our roads, our streets are safe by increasing.
Ngifuna bezogcina ukuthula njalo bacwayisise amacala okubulala okuthiwa adalwe kuleli ilokishi.
To make that visibility to be there in 24 hours.
Kodwa ke inkulumo kamphathi ntambo wendaba zasekhaya uMnumzana Aaron Zwaledi ayethule kuzakamizi ze-Diepsloot yiyo echiya bakwamanye amazwe bezonde beganunwa bo.
Just this Tuesday I signed a list of 1000.
Ngolwesibili sibophe abokuza abedlula inkulungwane bonke sebephuma ejele ngamacala okubulala lokubamba iganyavu. Ngibabuyisele kubo ngoba izigadi.
Lokhu sekusolwe kakhulu zihlanganiso ezimela amalungelo abakwamanye amazwe esithi linkulumo ikhuthaza udlakela lwe-xenophobia. Bathi njalo uhulumende bengelalungelo lokuthumela amapholisa kusiyagonjolozelwa bonke abakuza kungela bufakazi bokuthi yibo abadala amacala wonke la okuthiwa bawenzile. Inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ithi funa siqinisekiso sokuthi amalungelo ababotshiwe labo azahlonitshwa kanti bakhona bale mvumo yokuba kwele South Africa ababotshiweyo. Kodwa ke sinisa kamuzi se-Diepsloot uMnumzana Khaza Masuka sithi bathokoze kakhulu ngokubotshwa kwabokuza laba njalo sebezizwa bephephile.
Bayabulawa abantu bayarechwa kwenzeka everything into ezibuhlungu ebantwini and zenziwa ngabantu abaphilayo ngoku sekufanele ukuthi siphile ngenye indlela esingayi-understandiyo utsho ukuthi thina bantu balapha eSouth Africa asikhuselekanga.
Kusenjalo abakwamanye amazwe abahlala elokishini le-River Park labo sebehlalele evalweni njengoba lakhona sekuphume isaziso sokuthi abokuza abangela maphepha okuhlala kulelo lizwe okusemthethweni ngabaphume baphele ngokuphangisa ngoba bazawukhomba olotshwala. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ezinye inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende sezale ukwamukela isilinganiso sokwengezelelwa kweholo lazo. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ukwele South Africa lapho athi uyecela umongameli wakulelo lizwe uMnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi abe ngumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkoma.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.